tichiti mosara zvakanaka.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthandonoka wande ubesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa ukuthi uthi uzakweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Ugasukuwere uthi enganqoba uzasungula isikhwama semali elibhiliyoni elilodwa kuphathisa abathinteka kusehlakalo seGugurawundi.
Kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange 3.5 billion US dollars.
Kodwa abanye bathi inyathelo elingathathwa ngukasukuwere alisoze lamukeleke.
Ebokamba ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugurawundi wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo. Kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment. Kazange wadlupha ngakho, kazange wabuza ngakho.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalele iParliamente alithumi esiya kubandla elibusayo eleZANU PF.
Isenzo esisichiye siche amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi, njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubandla le-MDC kuyini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sylvia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. Umthethwandaba we-High Court izolo ugcizelele isicelo sokumisa uKasukuwere ukuncintisa esafakwa lilunga leZANU PF umnumzana Lovedale Mangwana othi yena ngokuhlala phandle kwelizwe okwedlula umnyaka lengxenye i-18 months uKasukuwere owabalekela eSouth Africa ngemva kokususwa kamnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho akumelanga ancintise. Kodwa eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uKasukuwere uthe ngokuthatha lesi sinqumo umnankagwa uthetheze olulenkume kodwa kavezanga ukuthi uchoni ngalokhu. Lokhu esikudaba lukamnumzana Kasukuwere uthi enganqoba kukhetho umbuso wakhe uzasungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazwe weGugurawundi esiyimali engamadola alibhiliyoni elilodwa. Ngesizwe amazwi esikhulumeli sakhe unkosazana Jackie Sande asithumele wona.
Uva ukuthi akhulume athembise njalo kulabanye ababuye besola njalo besithi imali yona leyo izatholakala ngapi. Kodwa thina sithi kumele sikhumbule ukuthi ilizwe leli lake lanikeza iCommand Agriculture imali engange 3.5 billion US dollars. Imali le azange yabonakala ukuthi isebenze njani. So ukuthi ukuthi i1 billion imali encane kakhulu ukuthi ihlawule abantu laba abalahlekelwa izihlobo njalo abahlukuluzwayo ngesikhathi seGugurawundi. Indaba yeGugurawundi yathola ukuthi indaba lokhu kodwa nje ingapheliyo enkulumeni zelizwe leli ngoba usobala ukuthi labo abalahlekelwayo abakasuthiseki izinqumo ezithathwe nguhulumende ukuthi bona bahlawule kumbe ukuthi khona indaba yangkhona ixoxe njalo kutholakala ukuthi abantu bangaqhubekela phambili kanjani. Ukuze abantu baqhubekele phambili kumele kube lenhlawulo yonaleyo. Kumele njalo wonke umuntu walahlekelwa izihlobo kumbe ngabazali bakwanise ukuthi bathole izithupha ama birth certificate abo kumele njalo uhulumende oyabe ebusa ngesikhathi leso ende uyena umnumzana uKasukwere uthe namhlanje ezabusa namhlanje ezaba ngumongameli indaba yeGugura Honda yesondaba ukuthi izayalisa ukuthi ixoxwe ngayo kumbeni lalabo abalahlekelwa impilo zabo bengakhunjula usho ukuthi khona khona ukuze abantu baqhubekele phambili kumele uhulumende avume ukuthi ngiqiniso kunabantu abalahlekelwa impilo abantu ababulawayo ngesikhathi seGugura Honda la khona ukuthi izihlobo zabo zivunyezwe ukuthi nxa zifuna ukuyafaka ama tombstone okukhumbula ukuthi babe kumkhumbuzo ukuthi umuntu lo wake waba khona njalo wabulawa ngesikhathi seGugura Honda konke konoko kumele uhulumende abe phakathi kwakho avume sibili akufake egcekeni ukuthi ngokwaqinisa ukuthi iGugura Honda yabulala abantu abaningi bacithekelwa impilo balahlekelwa izihlobo abanye balinyazwa ngesikhathi seGugura Honda so thina sithi i 1 billion ingabe futhi usikhane ukuthi imali encane ukuthi lokhu kwenzakala ukuze ilizwe liqhubekele phambili sifuna ukuthi ilizwe liqhubekele phambili abantu bebambene nxa labo abawonelwayo sebesuthisekile ukuthi sebehlawuliwe okwaneleyo njalo sikhane ukuthi uhulumende abe lokuxolisa sibili ukuthi lokho kwenzakalayo wakukubi njalo akumelanga kuphindwe sisiya phambili
lawo ke ngamazwi kankosazana Jackie Sande isikhulumeli sikamnumzana Sevia Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kunjalo nje abanye bayemukela imbono kaKasukwere eyokusungula isikhwama sokuphathisa abathinteka ngombhuqazo weGugura Honda kodwa abanye ngabathi indlela athi kuzasetshenzwa ngayo ayisoze ithobe amanxeba ngesizwe imbono yengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
yebo kambe ngabe esukuyile wakhuluma ngendaba yeGugura Honda wafaka i-1 billion laphana yona lexoxwayo kodwa ke ukulande ngendlela engaqondanga okokuqala nje vele kudala ekugovernment kazange wadlupha ngakho kazange wabuza ngakho waphila nje sengathi akula Gugura Honda waphila njengomgabe okwesibili okuyikho okuqakatheke kakhulu yikuthi akwenziwa ngendlela lenza ngakhona kuqalwa ngeqiniso iqiniso eliveza ukuthi umonakalo owenzakale ebantwini owenzakale esigabeni ungakanani lo monakalo yiwozala imali edingakalayo ukuze kulungiswe wona umonakalo wakhona ungakhuluma nge-1 billion kusengenzeka ukuthi mhlawumbe kudingeka i-30 billion kudingeka i-100 billion kudingeka i-200 billion kudingeka i-400 billion so uyithethe ngaphi i-1 billion yona le ukukhulunywa ngemali ayithethe nje emoyeni ingazakala ukuthi uyithethe nga bekufanele ukuthi kuqalwa ngeqiniso vele yilo ke lizala ukuthi kuzadingeka malini ukuze kulunge umonakalo i-1 billion hayi kayibekwe eceleni ukuze kuthuthe iqiniso yilo elizasitshela ukuthi kufunakala malini
manje nxa sikhangela ukwenzakale izolo ukuthi kuthiwe engancintisi kukhetho kungakutshengisani lokhu kuyatshengisa na ukubana ibandla leZANU-PF lingenwe yikwesaba ukuthi engangena uKasukwere kungaba lokuphambaniseka ekuqhubekeni bebusa ukubona njani wena
iye khona bekucatshangwa ukuthi kungenzeka ukuthi uKasukwere athathe linye ivoti ebelizayo kuZANU-PF ikakhulu labo ababehambisana lomgabe kakhulu ngesikhathi esuswa esihlalweni ngo-2017 kodwa akakula siqiniseko sokuthi bekuza kwenzeka kanjalo ubengangalithathi lelo voti kuya ngokuthi ubeza campaigner okungakanani kanti njalo wamukeleke okungakanani kuyinto yokucabangela lokho okuthiwa yi-speculation ngesikhiwa ukuthi sicabanga ukuthi bekuza banje kumbe kube nje kodwa ke iZANU-PF kakubalekela ukuthi umuntu nje ongaqathi ivoti kayimfunila kancane ngakho ke lanxa ubeza ba i-presidential candidate yona liyani iZANU ayijise esihlalweni ibingasoze imamukele la kancane ukuthi akampeni iyo indlela okuphilwa ngakhona kuleli lizwe ngakho ke kakumangalisa ukuthi uyagcina engaso candidate kodwa ke lanxa kade ezaba yi-candidate lanxa engaba yi-candidate ithuba lokukampena vele kasoze lithole yikho ke ngikhangelelanga ukuthi angathola ivoti ningi engatholanga ukampeina ngoba bazamvimbela
lo ke ngomnumzana Efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo kunjalo nje ibandla leMDC ANT ekhokhelwa umnumzana Douglas Munzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedalela eParliamente alithumi esiya kubandla elibusayo eleZANU PF. Ngolwesibili unobhala jikelele weZANU PF umnumzana Obet Mbofu wamukele amalunga eMDC amane abalisa unkosazana Lindiwe Maphosa, Memory Mbondia, Winnie Nkankuni lo Virginia Mafuta. Wazisa njalo ukuthi kulamanye amalunga eMDCT aseParliamente ayisithupha ayengekho khonapho kodwa asehlubukile lawo ayangena kuZANU PF. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube.
Isenzo samalunga ethu la akade engamalunga edalele eParliamente njalo iningi lakhona kungabantu akade behlala ku National Executive isenzo esisichiye siche amathe asikwazi ukuthi sithini okwakhathesi njalo sisiqede ukuhlakanipha ngoba besingakabe lamathuba okuthi sizwe ukuthi kahle kahle insolo yabo kubadlale MDC kuyini. Ngakho sisazo zibutha njengobukhokheli mhlawumbe maduze ukhetho lwakafiki ukuthi sicubungule izizathu zonke abangabe beziphile maphambilini bese siphawula kabanzi esikucabangayo ngesenzo sabo lesi. Akukaze kwenzakale kuMDC ukuthi silahlekelwe ngamalunga amaningi kangaka ngasikhathi sinye. Yebo abantu bayajintsha amaphathi besiyalelale kodwa lokhu lathi hayi akusichiyanga silomqondo omuhle ngakho yinto okuzamele ngesiphangephange sihlale phansi siyicubungusise. So nxa amalunga esephawulile ukuthi nibathini ngakho kukhona sizakhuluma ke kabanzi esikucabangayo ngalokho kodwa esingakutsho ukuthi njengabantu abakholelwa kulungelo loluntu siyabakhulula njalo sibafisela okuhle khona le asebekhona kuzanu leyo esingaziyo ukuthi isitshintshe yabamnandi kibo ngasukulunye amanzi akhipha amanzi ababayo asemnandi kanjani ngesikhathi esifitshane kangaka. Ngabantu akade silabo isikhathi eside empilweni zethu nanku sebejikile abaselathi.
Vathi baxotshwe yibukhokheli buka Monzora. Uthe ekhuluma umama Lindiwe Maphosa wathi uMonzora uselibulele ibandla sokuyinto nje edlulwa la Imperial Society.
Bangaba ngamagabazi ekukhulumeni omama uMaphosa kodwa iqiniso ukuthi iMDC yonale yiyo eyayibathumile njalo bebesalawo amathuba okuthi batsho izinsolo zabo hatsho ukuthi sizizwe seziphuma kini onozindaba ukuthi basola ubukhokheli bukaMonzora. Iqiniso ukuthi asenzanga kuhle ekufakeni kwama-candidates ngoba kangenanga ilizwe lonke kodwa lezo into bekumele sizihluze sisonke labo omama uLindiwe mhlawumbe baswele isibindi kodwa njengabomama abakwazi ukuletha umuntu emhlabeni bese bathembile ukuthi baza kuba lesivindi sokuthi kudlule lokhu bekhona kodwa hayi asila nje iqhubu esibabambele lona asila sikhwili sibafisela okuhle bese yaphambili enxa bukhona khona ngale ubuhle kuzana uPF sizabona ngabo njengoba sebebone ububi bonke ngapha kithi esikhona.
Ngaphandle kwabane laba abaphumele egcekeni abanye laba abayisithupha ukuze babe lichumi bakhona yini abazekini balazisa ukuthi hayi ubona sebehamba.
Abazanga basitshela ngokusemthethweni kodwa sikubona kundlela zokuxhumana zona lezi sibona njalo ukuthi kokunengwa khona siyabe sisonke abayilanduli leyo mbiko okungatsho khona ukuthi sebehambile. So asingeke sikuphike ngoba abanikazi bakho sixhumana labo kubo WhatsApp kuma group manje abazange labo bakulandule khonoko.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT. Omunye oMDCT okuthiwa layo usehlubukile waya kuZANU PF umnumzana Peter Moyo ongummeli weSouthern edalela eParliamente ukulandule lokhu kungqoqo ayenze le Studio 7 izolo esithi ulokhe elilunga leMDCT.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi umongameli wele Iran umnumzana Sayed Ibrahim Raisi uzafika eZimbabwe lamuhla kuhambo lwelanga elilodwa olukhangelelwe ukuqinisa ubudlelwano bamazwe womabili. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi umndeni kaMuyi umnumzana Joshua Nkomo wamukela ngenjabulo imbiko ethi uhulumende ufuna ukufaka esinye njalo isithombe sikaMuyi eHarare. Leli phephandaba lithi kuzafakwa lesithombe sikaMuyi umnumzana Robert Mugabe kwenye njalo indawo eHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Tona njani, tona njani kusitudiyo. Nangubaba, nangubaba lapha uyakhuluma. Uthi yena umthwakazi. Uthi umthwakazi uyini. Uthi ilizwe leZimbabwe lincane. Kambe baba uqinisile. Ilizwe leZimbabwe lincane. Kulamanye amazwe ale population. Less than 1 million. Kodwa ngamazwe. Isechelsi labantu abangakanani. For example. Ilabantu abangakanani. Mane ngamazwe. Alabantu abalutshwana. Kulabe mthwakazi. Uthoni. Sithi iZimbabwe labantu abalutshwane. Asicela sichazisele kahle khonapho ukuthi uJohn wena nxa kuyikuthi wena uthanda into yeZimbabwe owawuzwisisa ukuthi umthwakazi kuyini. Sicela uzithulele, sicela uzithulele, thina siyakwazi ukuthi umthwakazi kuyini. Njalo umthwakazi into ekhona, lilizwe elalivele likhona. Wathi bekuchazisele ungathi iZimbabwe incane. iZimbabwe incane? Hayi baba, sicela usixolele khonapho. Semathebelelele South igama lami.
Siyabingelela emsakazweni sibonga umsebenzi omkhulu ongake siphathela wona. Kuyadumaza kakhulu ukubona abantu beZimbabwe sezuyilima kanjena iZANU-PF lo president wakhona. Ukuthi uzahamba emaralini egqugquzela abantu ukuthi akuladlame, kafuni kube lodlame kuma-elections. Kodwa abantu abasondelene laye, o-handyman bakhe, onezimutoti, besenza udlame olungaka, behamba begadwe amaphoyisa, bephethe ibhamu, bedula abantu. Umnanga kungasisitshethi kakwazi lokho. Ngoba umuntu osondelane nomnaka kho nguye energy mutoti basondelana kudala bebesondelelene kuze kube yimanje kambophi kamkhuzi kodwa bese hambe tshela abantu ukuthi ielection ikafuni ukuthi abantu bebechaywe na kungeyothuma abangani bakhe abasondelane laye. AmaZimbabwe wonke athanda ukuthula noma uyabe ukuzana hamba uvotele change ukuthi kuma next election ngeminyaka ezayo noma noma ungasekho emhlabeni ingane zakho ke zithole into othwa i free election songama opposition wona as long kuyizana uPF udlame ngelo phele kulelo lizwe. iZANU-PF udlame first name yabo vele baphila ngodlame. Iparty leZANU bayivula ngodlame, so ngeke bakhohlise amaZimbabwe ngoba sebababona ngani bayilimi ukuthi mabekhuluma into babalalela ngale bejike besenza okunye. Bathi sesingenza udlame ngapha mabejika ngale bebe yibo abenza udlame ngoba sebabona ukuthi amaZimbabwe athambele kakhulu ukuzwa amanga, bewavuma amanga lakusasa bebavotele ngamanga. AmaZimbabwe avume ukuthi iZANU-PF idlala ngabo ngamanga kuphela ukuthi bezikhiphe enkingeni zodlame abakhiphi yona izani kuphela. Siyabonga
Studio 7 linjani hlobo zami ethandekayo. Hayi sina siphilile, siyaphila kuko kubi. Uncube lo khulumayo Midrain, sathanda ukubonga kakhulu umsebenzi wenziwe yiFIFA leCAF laphiana ekubuyiseleni iZimbabwe Continental for Peace emdlalweni kuze abantwana bakhona ukubonisa italenti labo. Ya bekungasekho right, ngaseko right bangasa bonakala bekhulu ibhola into e right ibhola into ehlanganisa abantu so hayi iyenza apho kuleyo ndawo laphana nokanye zifa CRC yabonke abazemidlalo basithembe ukuthi hayi umuntu wasezimo ujabulile kuleyo ndawo
studio 7 lijani basanga sibethu abahle nyani bingelela okhulumayo ngimpande Plumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba yenzakala eborder yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu iborder esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana kona lekubompumalanga emashonaland fanala sekuyiba sebebusa eborder yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuya ngami ngabe kuya kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi ibuhlungu kakhulu lento le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicele bemfisa ngesami isifiso ngathi uchief uyani lo chief Mathema ngoba yiwo amadoda engiwabona akhona emathebeleland kube kuya ngami impela bekuzoke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholosho la aseplamthi sike siyehlangana phakathi kumazamnyama emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo nendima zethu zenezi ezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu daba ngoba akusayensi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona emathebeleland besenzisa yonke into akusayensi
linjani ngapho kwaka studio 7 linjani hayi mina ngiyaphila igama lami ngukhubani Sibanda hayi ngithanda sinami ukuthi silami nje ngijikajika kwamagama amabili amathathu sibili ukuthi ngiyamangala sinama size umuntu alokhu ekhuluma ngezanu manje ukuthi kusiyaphela inye 5 years malokhu yabekho ukuthi izanu siyabe sikuphi khona lapha siyabe sikuphi abantu abazama ukuthi behlale phansi becabange sima umuntu ocabangayo sinabanye nawe ubona ukuthi masiyabula ukukhuluma ngezanu ngalesi sikhathi izinto zibheda kanje hayi abantu abazama ukucabanga zibekukhuluma ngezanu beke sizamenye impilo enje akekhuluma ngezanu thina sidubeka kanje lokhu ngithina izanu zanu hayi mina ngilapha e-South Africa ngokuhlala ngibeflabusi hayi ngazalelwa khona
linjani studio 7 linjani lonke be-studio 7 linjani bonke bantu be-CC sithi asabe sevotani singene embusweni ngathi sike sihlale kuhle bantu be-CC nabantu begoli lina bantu begoli ngelani ube likhuluma liba ngumsindolisi egoli beyanizovota la awula muntu ozalivotela kunje ezimbabwe kunje beyanizovota la kuyabele liba ngumsindolisi egoli ngelani ukuba ziulowele uba ngumsindo egoli beyanizovota la asoe silivotele thina silinungisele ilizwe lina lisilungiselani balungisele ilizwe selikhona libuya lapha sesithi hey wathwathwat beyanizovota bantu besegoli ngine likhuluma kakhulu futhi laba sibhizi siyakhampena siyethusewa lapha siphosa lokubulawa nalokho elibhizi khonapha egoli isithi hey izanu hey i-CC beyanizovota la lingabe likhuluma ngomnomo lisegoli ngiyabonga yimi engaziqambi ngebizo
linjani basakazi linjani olibingelela ngunkosi umfoka Dlamini funa kamlangeni ephuma endaweni yasenkaya ya bengithi ngixele kakhulu lapha ngendaba yokhetho ya ukhetho khona kufanele libe yi-free and fair odliwe udliwe ende besengibuya kakhulu lapha endabeni yabomthwakazi abantu bakomthwakazi mina ngindebele uqobo mpela uDlamini sibili emlangeni kathi into engizivuzayona abantu bakamthwakazi bangayi abangakhuluma ngokuthi bangakhuluma ukuqunyelizwe nawo i-generation yesingaki kulabantu abalezindlu lapha abasuke esishoneni le i-generation besingaki ngaki babonani into yona le bangayilungisa lula nxa kuthiwa uqunyelizwe lokhu yikho kuthiwa yikuphupha yazi ukuphupha ugada ifremechina ungasoze wafa wayigada yikho khona lokhu angeke bafa bakwanisa laba abantu bakamthwakazi ngamagwala okucina amapholisa abanxeba kanxeba kakhulu lapha besibabona lapha bezama ukutshona beprotesta kungacaciyo lapha phambi kwabo Trailgold wathi laba vele njengaba abahle bekuthula abantu bakamthwakazi asikhulumi lo mthwakazi thina singangcono sikhulume ngezanu le-TCC abantu esiyibo esibabona ukuthi yiwo amadodadoda lezibindi lo kahle abantu bakwamthwakazi laba abafe baphinda ukuthi bangafa babusa ilizwe leli lokhu kwehlula lo kwagcina ngenkomo kakhohlwe lokhu thina sibhizi silungisa ukuthi izinto zibe right bona ababhizi bakhuluma into kamthwakazi wayi oright umqondisi moya engangenanga oright wamela ukuthi abe ngupresident ngitsha wonthi vele uthena kala $20,000 so kutshengisa ukuthi akula lapha abakhona kahlame kashiyana le ukuchitha isikhathi sakhe le nasikhuma abantu amadodadoda angale nothi lokhu
inyabingelela lapho studio 7 undlovu lapha efenegrad hayi kakhulu madoda ngithi manje mphawule lapha njengoba izani sivala isiba lithambo elivala umsobho kodwa-ke akunandaba bona-ke bakhampeni kuphela bakhampeni noma bangene door to door be-CCC ya but enye into
kulo umqondisi inkinga yakhe ukuthi yena uyabandlulula umbandlula ngomhlobo so ngeke awine umuntu onjalo ngeke abuse lo uNkulunkulu akamphe ukuthi abuse ngoba uyabandlulula abantu ngomhlobo into ehluphayo lo into ehlupha kakhulu umqondisi ya
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umhlangano womanyano weNATO uphelile izolo lanxa ele Ukraine lingavunyelwanga ukuba lilunga. Kube lezithembiso zokuqhubeka ngosizo lwezikhali zokulwisa ele Russia. Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ubeke watshengisela ukucunuka ngokungemukelwa kumanyano weNATO obuhlangene kwele Lithuania ukuhlaziya lolu daba. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Ukraine kuthiwa bazayinika abathi protected status njenge Israel ngoba ukufaka Ukraine ku NATO masinya kuyahle kuphambanise iRussia kube ngantho sokule third world war umhlaba wonke jikelele. So enguzwayo engubalayo emaphepheni bakhuluma ngokuthi bazanika iUkraine ama security guarantees abaniki Israel ukuthi ozayiqala labo abantu abanengi basebemelayo but bengayingenisi ku NATO ngoba siyakwazi ukuthi iRussia vele yathi yona i red line bangafaka iUkraine kusigabeni se NATO kuyabe sokukhuluma ukuthi sokuliwa all over the world akusela ma break. So hay siyabe sesibona ukuthi after this meeting umongameli welizwe uBiden lamanye ama countries anjengo Britain laba France Belgium Germany baza khetha yiphi indlela ukuthi bancedise iUkraine ngoba sibona ukuthi hayi bachaya isimbi okuqiniso qiniso.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai ingcwethi ecubungula izombusazwe. Nanso ke ingoma iyahlatshelelwa iStudio 7 ngumfundisi uMoyo. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani inhloko zendaba. Ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Sevia Kasukuwere ovinjwe ngumthethwandaba ukuncintisa uthi uzakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ophakemeyo. ibandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lidanile ngokuhlubuka kwamalunga alo awedale lephalamende alichumi esiya kubandla le-ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.